kuqakathekile ukuthi izikolo zikhuthaze abazali ukuthi babhadale i-school fees emabhenki ukwenzela ukuthi baye esikolo nje bethwele i-proof of payment. Ukugcina imali yesikolo kumbe endlini kutshengisa ukuthi abantu bezimbabwe thina ezali zezimbabwe asikabi lethemba kumbe i-confidence ukuthi amabhenki ayagcina imali yethu. Akula interest eyokugcina imali yebhenki. So kuyahambelana nje ngokuthi akula themba lokuthi imali zigcine emabhanki.
Izikolo zona singathi lazo sezizigcinela imali yini ebhadalwa ngabazali amafizi kumbe kuhlangana nje lokuthi izikolo zisanda kuvulwa.
Hayi kwadele bayagcina imali ngoba siyazi phela ukuthi nxa ungazifaka imali ebhenki ama-expenses nxa uhlala ubhadala izinto esikolo uthenga igrosari kumbe udinga ipetroli yamabhasi kumbe ubhadala iy'sebenzi ukuthi yebhenki into ezokuyihlupha. Yinto ngibona nje bazele bezama ukugcina imali yezikolo kodwa njengoshitho nje ukuthi hhayi kuyingozi okwakhesi.
Wona umumo emabhanga umi njani kulezi nsuku, ikhona yini imali?
Hayi imali nxa kuthiwa khona imali emabhanga siyabe sesingathole amabhondi nokuthi hhayi la vele yabonakali la vele khathesi amabhanga lawo sebezama ukusebenzisa nokudinga amadola ahambelana nokuthi wena yayisele khona. Futhi phela siyazi ukuthi izikolo azizamanga ukugcina imali lama-building society amabhenki okwakha imizi lapha-ke ama-commercial bank yikho akayengeke itholakale imali yakhona ngoba yiyo phela abaye beyifanele.
Ukhona ukuze abantu babe lethemba kumabhanga babungwenya baqiniseke ukuthi hayi izimali zabo zigcinakele, hatshi lokhwana okwenzakala ngaloya mnyaka abantu abalahlekelwa izimali eziningi kakhulu, kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze abantu bahlaliseke bafake imali emabhanga?
Kuzathatha isikhathi ngoba vele umuntu angalahla ithemba ngami kumbe ngawe kuyahlupha ukuthi alihuhle liphenduke. Siyohambelana ukuthi imali yakhona ivele iyake khona na iyiningi. Imithetho eyenziwa yibhenki enkulu i-reserve bank nabomthilincube nxa ingavele ibilokhu iphikisana iphoxana i-contradictory kuzathatha isikhathi ngoba omunye womnotho nethemba ekusebenziseni imali elizwe kuyahambelana. Ngikhola kuzathatha isikhathi okwakhathesi hhayi abantu balokhu thina lokhu sisathikaza ukufaka izimali zethu ebhenki.